Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 20 ngoMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama school fees ngesilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini 20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi 199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na, ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministri yabo yezahlawuliswa.
Ibandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye lemizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amakhe siwafaka lapha ngu-President Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana lamandla kathesa kade ku-province. So u-President Chamisa ubelungiselela ukuthi ehlise amandla awasuse phezulu le awafake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini i-20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo uNkosikazi Kheswe Conventry, ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise ama-uniform kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamende ngemva kokuba yilunga laleli dale uNkosikazi Priscilla Msiha Irambo Imoshonga, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo, ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi 199,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabulwa kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtukameli Inkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe, abantu eZimbabwe, iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusarusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sibone behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behlukuluzwa bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo babhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo kubelo sekuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba ne-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. Kungabe ke kuyukuthi ke njengokwazi kwethu okwakudala ukuthi mhlawumbe ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale laba, nxa kuwukuthi nakade sisekho engakwenzi kuyabe kufana nokuthi ke uyahlukuluza amalungelo abantu, ngoba umthetho wendaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale kuyabe kufana nokuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga kuyabe kufanana nokuthi kwe amalungelo akho ahlukuluziwe. Lokhu ababe kwenzi-ke ngesilungu kuthiwa yi-smoke screen, babe senzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele kodwa kungazange kube nabantu abahlawuliweyo. Singathaya-ke izandla kumbe sithaye ihlombe nxa kuwukuthi-ke uhulumende-ke uyahlawula-ke labo abantu ababe nike lokho kuhlawula umthethwandaba.
Ukuhlawuliswa izimali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo?
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na. Ngoba okusala ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa. Ngibona ngani lo uyabe ekhokhela leyo ministry uyabe sovuka akhangele ukuthi nxa kuyiministry yakhe ehlala ihlawuliswa, sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabe kufanele ukuthi bakwenze, benze okusemthethweni na. Ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe, amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu, ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu, ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliwi, abantwini abatshontshayo, abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame. So nxa kungumsebenzi wabo lowo kufanele ukuthi sikubone besiba naloko kuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho. Kodwa nxa singababoni bekuvikela kutho ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe besenza umsebenzi ongafakanga bawenze.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sile damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale.
Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela. Kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho, ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho. Kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo, lithi amapholisa alivimbela. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UPresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu beZimbabwe baphakathi kodiba olukhulu. Njengoba izilo lingananga kanje, ngibona engani kuzaba lo dibo olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe. Ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzilukazi weZimbabwe ubeza phitsheka ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa isisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Izihlelo zikapresident Chamisa bezimsuse ebantwini emadolobheni, zimse ebantwini ilizwe lonke leli jikelele nje ukuthi akhulumisane nabantu beZimbabwe ngokuthi ngathi macebo bani njalo maplani wane yenziwa ukuthi iZimbabwe ilunge.
Ye manje nxa sikhangela okunye kuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoqanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama primaries linganqobi lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo
yikungazi nje kuphela kwabantu okwenzakala ukuthi ekuhambeni kwethu ku Congress ngo May ama structures la akhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisi ukukhithwa ama ward landani usendele ukuthi wakhiwe ama structures amacha esiwathi thina abe kuma district level njalo njalo ama branches ngakho ama structures la amacha esiwafaka yafaka ngo president Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana namandla kathetha kade ku province so u president Chamisa ubele ulungiselele ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le afake ebantwini kwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini ngalokho mina ngibona ukuthi enhle laba baphitshwa ukuthi kuthiwa akula ama structures ukuthi abakwazi ukuthi ama structures akhona siwakhiphile aphitshwele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iparty nga ukukhulunywa ngama primary la ukukhulunywa ngayo abantu bakhuluma nge primary eShirugwe lapho ukuthi wasathola khona sina 16 votes sithola 16 votes eShirugwe khona lapho kugcwele khona ama terrorist awezana thwa ngama Shirugwe sasenze thina indlela yokuthi ngo 2018 phakathi kokhetho olukhulu kakhulu olaba nodumo olukhulu kakhulu emhlabeni kuleyo ward sasivele sithole ama vote angu 20 ungakhangela manje ukuthi sithole ama vote angu 15 manje kusho ukuthi kasehlanga ku numbers zethu kangako ngoba le by election ngalolu hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho kufana nomuntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi abone inkomishini yedini
loke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le MDC ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba. Iphephandaba le The Chronicle lithi Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe ngaleli khefu lekhisimusi. Imikhankaso le iqale eMathebeleland South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya eSouth Africa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Njani bahleli abahle mina engingakutsho ukuthi khona ombeki kabayikele andiqala wathe kuzo wathi wangikhona eZimbabwe kula crisis that was dala manje into aseyidinga ngale kudingani xa kuwukuthi ama-crisis kawekho kabayikele kabayikele
selokhu wayenza le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokuyabuya lwani nangabo wake wazotha umnyangabo ubuye watshela abantu ethi uzweni ethi utholeni ngoba stili kuyafana ilizwe lokale kukude kale jona lisiyakwazi ukuzi mara yena uhambo ukuza na malawa abantu besifa ezibhedlela amatitsha engaholi amadoctors engaholi imigwaqo ifile kula ma-toll gate kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle ziyakuphi imali ezimayini ziyakuphi manje usejikela kuma-passport still abantu ba-applyele ama-passport abawatholi kodwa liyabona vele ukuthi umnankakho ukhohlakele umnankakho vele akula nto azoyenza noma abantu bengayenzani because ilezana u-p f uvele ngeqiniso akula nto ezoyenza elizweni lapha ilizwe liphelile manje iZimbabwe kulele bhazala le ngisuthi iphelile ibulawa ngumnankakho ajike futhi azimaphambi kwazulu ethi ye uyeza umhlangano okuvuselela umnoto uzokhiphani umhlangano akula nto ezophuma
salibonani. Igama lami mina ngu-Crispin Ncube ngiseBotswana. Ya indlala eZimbabwe isivisa ubuhlungu ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu uMbeki akulanto angayilungisisa eZimbabwe so uMbeki nomnankakho abantu bani akulanto abangayilungisisa eZimbabwe kabayekela uChamisa ebuso njengoba wawina uChamisa
Salibonani. Igama lami ngu-Elvis.
Siyakhala ngalapha. Isituation ezekhona lapha ezizwa eZimbabwe elizweni lakithi. Hhayi, ayisithabisi. Njalo thina masila eSouth Africa. Kuhle siyasebenza, yonke into siyasebenza. Kodwa inkinga iyi-1 ngokuthi angeke wenelise ukuthi mawu usebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusekudeni emdeni akwenzi. So besicela ukuthi bekhulumisane wona behlangane ndawonye bekhuluma into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi uyadlala kuye January uyobuyela ngo-December njalo u-December wakhona too expensive akula nto ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu
ye mina ngiyacabanga ukuthi uthaba mbheki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala wafika eZimbabwe sesitongrayo zaphila wayenza kanje wabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umnangapho phathi yangaleyo khona ma ingave liphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ungasi-lpc enye iphathi kumbe ngumthwakazi ubezapho abelungu engabuya bezoinvesta imali laphana ilizwe lana lingaba right kuvuka amafame abantu besebenzi kuvuke o-bm kuvuke okhango kuvuke wonke amakhampani amakhulu orelezi basebenzi lapho kodwa ezilongisisele phathi yona le abantu abadanaze ukuthi phathi liyayiphume ukungena enye iphathi. Salibonani lokhulumayo umntwana nesihlabathi magwena ophume ejawunda ngikhuluma nginabo ngilapha eJozar eJohannesburg kune-South Africa. Hhayi kuthiwa uThabo Mbeki ukhona lerobhijoko lasezimbabwe uzama ukuhlanganisa inkulumo ukuthi laba baphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilizwe ngalokhu. Ye mina ngiyacabanga ukuthi uThabo Mbeki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala ukuqala kwafika eZimbabwe kusesitongrayo zaphila wayenza kanje wabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umnangapho. Mina ngicabanga ukuthi bakithi uMbeki mhlawumbe ngaze abuye nama-views angcono labona abantu bengeke bekade mhlawumbe imbono kaMbeki ngendlela yokuthi labona abantu uma ngithi ngiyabheka bona bana baphethe eZimbabwe ikhenge kamnangakho na sebengogumbela kwesabo. Uma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka eyofisini akacabanga ukuthi ngiyosebenzela abanye abantu lwana umuntu wenza lowa msebenzi awenza angathi private job yakhe. Yabona umuntu uma esenza isipaza umuntu uma nesipaza evuke eselapha neshopu sithiwe ukuthi nangafalo kungafalo kuphela abantu bangakhula kufala kungaba bazokuthenga okungekho bazohlula. Kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop in his father's shop. Ngokurani lizwe kumele hlangane labantu abaningi kakhulu uma ungumphathi welizwe ngepolitiki hlangane nama ubhizini nanawe zothi wadinga.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba kunje nje siya-live streama silo Jason Maphosa, silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo, silo Mpande yamadoda Mathema. Usifosiso Ndlovu uthi sakubona umsakazo wami omuhle saze samnandisa iNdebele sakho sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe. Lokhu sekuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo. Ngombono kaSibusiso Ndlovu lo ukhumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ileyo ozirekhoda wena sikubale emoyeni njalo leyi oyithumela lapha kukhasi lethu leFacebook iyo ke esiyifundayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulenyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele-Sudan nemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdallah Hamdok uthi injongo yakuqala yikukhupha eliSudan kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalwicatsha welemelika. I-Committee ye-Judiciary edalele House of Representatives emelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje ngumpawu zokuthi uMongameli Donald Trump kavusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungxoxo mpikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama-Republicans lisithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dale okukhangelelwe ukuthi kwesule icala aletheswayo uMongameli Donald Trump. Kweziphathelane leMelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengatsho ukuthi baluphethe kuhle, kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe ngomakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi uclaim i-asylum ngezinto ezinjalo. So ibona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathi sinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizukela laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kubuya ngokuthi khangela ngalethi cele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration zahle zahlupha ngoba sebesama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzele ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi besingisathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs lezinto ezinjalo. So bathi bazame ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive, ogoqela laba vele eZimbabwe ba-deporte kakhulu. So angikholwa ukuthi umongameli okhona ukuthi la ekwenze kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ma-votes, kodwa angikholwa ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kungaba ama-democracy.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu leFacebook. UJafter Adam Ndluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimane, kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuchiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi umgabe wafundisa umnangagwa ubusela amasocha wonke umuntu okugovernment nje, uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani imali siya kufamily eyodwa ebulawayo sithuthu kanjani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Ndluli lowo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 6175, lagu 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, lagu short wave 4930 13860 lagu 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwezomculo namhlanje ntambama kobulawayo phandle kwe large city wall ekapha kikolomcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert, lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo. Kusukela ngo 5 PM ntambama kuthi ngo 7 PM kube lo Skies FM Metro Awards. Kusukela ngo 7 PM phakathi kwe large city hall asizweni umculo ka Clement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku concert eye Econet esithi Stambo Sami.
Lindile Mador Sebenza
Magwaza silomlaleli uVasco Nyaningwe othi siyabonga kusidlalela ingoma Sithambo Sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini wehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye kobulawayo phandle kwe large city wall kulo mcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert, lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo 5 PM kuthi ke ngo 7 PM beso sibalo we Skies Metro FM Awards oyabe ngo 7 PM phakathi kwayo i large city hall. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga.